Amalungu ebandla lezana uPF anqotshwa ukhetho lwamaprimary ezansi emandebeleni agoqela umnumzana Bed Nkonxube ebehleze khalaza ngokuthi ukhetho kaluqhutshwanga kakuhle njalo kumele luphindwe. Bebe sithi njalo amanye amalungu anjengomnumzana uMpile Marupi bekungamelanga angene kukhetho ngoba engekenelisi iminyaka emihlanu ekubandla lezana uPF. Iningi libikwa lisele libambiwa ngaphansi lapho kumenyezelwa ukuthi uNcube sezancintisa endaweni kamarupi emhlanganweni oqhutshelwe emahofisini awebandla lezanu PF izolo. Umarupi uthumiswe ukuncintiswa kukhetho kungelasizathu kodwa kathanda ukukhuluma kabanzi ngalolu daba esithi kukhulunywe leziphathamandla zezanu PF. Umgcini sihlalo wezanu PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tweni uthi amabizwa labo abazamela ibandla lezanu PF kulo mhlubulo avele eHarare njalo ngeke achaza ukuthi elingancube lona lingene ngaliphi. Imizamo yoxoxelo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu iyehlule. Inenge eGwanda South libikwa lisidla amalahle ngenyathelo elithethwe izanu PF lisithi alisoze limvotele uNcube. Kulo mbiko subhode enkundleni yokukhulumisana ebulenjini yeWhatsApp okhuthaza uZulu ukuthi avotele ilunga le-MDC Alliance eGwanda South othi azitshayeleni ibhola ehlathini njengoba abanye besithi ibhora msango njalo yethesa uNcube umlandu wokugoqa izandla eminyakeni edlula amajumi amabili esephalamende. Ocubungule ezombusazwe umnumzana Mlamo Lenkomo uthi indlela amabandla ezanu PF kanele le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa aphathe ngayo udaba lwamaprimary kuveza obala ukuthi intando kaZulu kayilandelwa.
Sekubonakele ku-MDC la kuzana ukuthi ama-primary ama-branches ayakhetha usibani bani ukuthi abamele, kodwa uthole ukuthi ama-national officials e-party ayakutshintsha lokhu akhiphe lo afake lo. Lokhu kutshengisa ukuthi idemokhrasi iyasilela kakhulu kuzana u-PF laku-MDC. Into edanisayo ukuthi manje pho abantu bazakhetha ngaphi ngenxa yokuthi i-opposition le-ruling party bakhanya ngathi bazimbila zantabanye nje.
Kubikwa kulo ngungezwanani kumanyano ye-MDC Alliance lapho amalunga we-MDCT abikwa efuna ukuhluthuna izihlalo zamalunga awe-MDC egokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Isikhulumeli se-MDCT ezansi emandebeleni egokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa umnumzana Ekhe Moyo uthi bekulo kungazwanani kodwa sekulungisiwe.
Loba kulezikhenxe lapha nalapha abanye abakhalayo ukuthi yimi mina ngisangenanga kusuke kwangena ubani yena ube yilokhu ube ngamelanga angene ngoba eyilokhu, but engakutsho ukuthi hayi i-primary election isifikile isidlulile abantu sesikhangelele ukuthi siye ku-nomination court. Laba bavunyelweyo yi-alliance at provincial level bazaba-appointed ke ku-nomination court ngelanga lona lelo.
Udaba lwamaprimary lokhu luhlupha kuzanu PF le-MDCT lapho kubangwa khona izihlalo kungenani lokuthi idale le-nomination court lizahlala kwinsuku ezilitshumi ezilandelayo. Unkomo uthi udlakelo olube khona kukhetho lwamaprimary luyadanisa.
Inhlanganiso elodlakela kakhulu yasuka la lokudala izanu PF. Into edanisayo yikuthi lolu dlakela ungathi siyathelela amanye amabandla suluthola la ku-MDC lamanye amaqembu. Udlakela kakhulu lungathi aluhambisani le-democracy kungenxa yokuthi luyindlela yokwethusela abantu ukuthi bangakhululeki benga-expressi ama-views abo ngokukhululekileyo.
Eminye imbiko iveza ukuba uMarupi uvinjwe ukumela ibandla lezanu PF ngemva kokubonakala kwembiko abeyibhala enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa ebulenjini eFacebook lapha kade sola abaphatheka kumbhuqazwe wekukrawundi. Ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathinta ukuba bakhona abanqobe ukhetho lwamaprimary asebebumbe iqhinga lokumkhipha esihlalweni sikamongameli besebenzisa amandla edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.